kwakhathesi kungathi kubumina mbonathi kuqinile ukwedlula lokhana okokuqala. Ngenzela yokuthi okokuqala lokhana okukaloo ndoda mola lwana wayedingisisa ngeRussia. Kwakungela lutho luphuma lungathi luthi kya ukuthi kwakhulunywa anything. Kodwa ke kulokho kwakhathesi ungathi babambile mani xa ngikhangela iphepha leli abalibalayo leli bangathi babambile ukuthi umuntu wathi esifuna ukuthi manje mbona ngathi kuyabambile
manje pho njengoba sibona amalunga ebandla lama-Republicans akhanya elokhu emsekela kungakukhomba na ukubana udaba lolu lungasiwa esenethi ukuthi kuyovotwa lungagcina kungaphumelelanga
ye kungenzakala ukuthi kugcine kungaphumelelanga ngoba yibo abaphethe isenethi kodwa umhlaba uyabe uwonile ukuthi bavikela into engayisiyo mbona ngathi kuzaba njalo
kanti pho manje njengoba ukhetho seluseduze olwemelika kungani bona ama-Democrats bengaqinisanga indaba yokuthi akhitshwe ngokuvota
ya okwinto okhona kungathi kukabili ukuthi bangaqinisa ukuthi akhutshwe ngokuvota kuphinde kutshengise ukuthi umuntu uyenza izinto ezingalunganga ayekelwe sokungaba yilokho okungathiwa khona ngesilungu yikusetha i-president yokuthi khona hawe uyakhuluma ningathi ubani wathi lamyekele so kungathi kumbaxambili khonapho kwinto okhona ukuze kungathi ufuna ukukhathaza ngaleyo ndlela yikho ke bona bayamele baqathanise ukuthi okungaba la mandla ikuphi phakathi kwakho kokubili kodwa ke mbona ngathi lokhu ama-Republicans amanye aza kusekela enxenye abazoze bathola amavoti okwala ngoba inkinga khona kuza kuya kumantshi ujaji we-impeachment ukhangela icala lakhona lingakayi kusene.